Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wetsa, Mutsi, Bikita, Chili, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. IWFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga bugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangelene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing a 36.7 million contribution to help vulnerable Zimbabweans get to the new system, which runs from October to March.
Ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima, indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba siza kupha imali efika i-36.4 million US dollars ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social assistance for those who need it most in Zimbabwe. While we will provide short-term assistance during this rainy season, we will also continue creating livelihood opportunities to increase the purchasing power of families, enabling them to meet their food.
IWFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kwele Zimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo, kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla. Ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Ngiyabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzancede umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munye zamadola 9 million ezasenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lomnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza ele Zimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneze zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee zimvaki kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokusilakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.